Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes.
Ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni, kumbe amabhizimusi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle, yimali eyabe isekhileta. So nxa kungala mali, then the government will have to come to a shutdown.
Ngesikhathi iningi labantu liswela imisebenzi elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi, abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana.
Yazi into ebapha emakathi abantu abantu abaningi ukuthi imithi ngasemsebenzini ikuzonke bantwana wonke iningakholo yabelandayo. So esikubonayo ukuthi nje antilejayele ukusebenza into abaningi bona labana bayenkenzi bangakholiwe labana. Yibo-ke futhi ababezisebenzi kwezindama omama babadekisa amatomatisi lani lani eziphidini labo.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes ngendlela yokuletha imali elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomeli weBulawayo Central edalele eParliamente, uNkosazana Dorcas Sibanda, olilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale, eFinance and Economic Planning Committee, yena oqala ngokusichasisela ngesimo esiselizweni.
Imali singakhangela emabhanga sokusiba lama-queue lawana evele khona ngo-2008. Elizweni lonke, kathi singikhuluma ngeseHarare, ngizamile ukuthi ngike ngiyelunguza ku-CapGemini ukuthi ngidinga imali ngayehluleka ngokubona ama-queues e-bank. So imali elizweni lapha ikhanya vele kayisekho, ngoba abantu nxa bengena kumbe ufuna 1000 uphiwa 200 kulama cash limits. Ihulumende yezanu-P F vele iseyehlulekile ukurana, ngoba ungabona ilizwe selingasela mali akusela nto enhle. Ngoba ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni, kumbe amabhizimusi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle, yimali eyabe isekhileta. So nxa kungala mali, then the government will have to come to a shutdown. Ngoba akunamali.
Likela lucubungula lolu daba njengekomiti ebona ngezemali edalela eParliamente.
Yes, siyakukhuluma lapha nalaphayana, but okuningi kwakhona ngeke ngikhulume kathesi ngoba asikaqeda ukuthi sikwenzela ukuthi sibe lama-resolution esizakhuluma ebantwini. Udaba esilukhangelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma-constituency?
Into esenzakala khonapha ikakhulu abasemadorobheni ngabantu asebedubekile. Udubo solihlomile elizweni. Abantu sebedubekile ngoba uzafuna imali yokuthi ugade yedorobheni yedinga engxenye enye imali, uzafuna imali yokuthi ugade nama-school fees, uzafuna le mali yokuthi uye esibhedlela mhlawumbe uvuke ungezwa kuhle, yimali, kufunakala imali. Abantu abasela mali, impilo yabantu isibuyele ku-2008. Sike sezi ukuthi lapho uzayintroduce ama-bond notes. Amabhondi nothi lawana nxa likhumbula eqalisa wathi sizawasebenzisa ukuthi sithenge izinto esizaziba-export. Onof esadeni sifuna ukuthi aflage khonapha elizweni akuqedakali. Honestly, we can't run a government like that. Let's not shift ama-goalposts. Nxa sesehlulekile njengohulumende, kumele sifunde nje ukuthi sime laphana sithi sesehlulekile, sitshela abantu iqiniso. Njalo singabi nguhulumende okhokhela abayanga. Khonokho hhayi ngeke kusebenze khonokho. Yikho sokwenzakala khonapha eZimbabwe ukuthi umuntu wonke kumele abe ngumnyanga. Nxa sesiprintile lezo mali, wonke umuntu sesiba yibhilioneya engumnyanga.
Njengomnini wamabhizimusi, kuyakhanya yini umehluko ukuthi amabhizinisi awasahambi kuhle ngoba abantu bengela mali?
ningathi kusela umnyaka ophelileyo akulanto ehambayo amabhizinesi akula mali esekhilethayo abantu kabala mali isifiso babe belaso sokuthi bethenge kodwa kakula mali izikhathi eziningi abanye sobabhizinisi sebavala amabhizinesi abo sebagiva up kwesi sikhathi nje uthona ukuhlezi kungalanto eyenzakalayo ama-customer akhona bhadikalapha kabala lutho ekhwameni.
Lo ngunkosazana Dorcas Sibanda, umeli weBulawayo Central edalele eParliamente, njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eFinance and Economic Planning Committee. Sikhulume laye ecingweni eseHarare. Iningi labantu liswela imisebenzi yokuziphilisa elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi. Abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala izisebenzi zenkampani kaloliwe esezilomnyaka olengxenye zingatholi iholo lazo lonke zisanda ukutshengisela ngalolu daba. Okuningi ngokuphathelane lezi sebenze asikuzweni kungxoxo lomnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ubona abaningi besemsebenzini bezekuseni besenzi ntambama bephendezezindini zabo ukuthi kumbe abantu bayahola abaningi abasaholi ibisebenze nje kodwa abantu bajayele ukuthi basebenze and njalo ukuya esekulapha ngizoma ngabisi wazi into lapha emangathi abantu abaningi ukuthi umuntu ngasemsebenzini ntuku zonke bantana wonke yini ngaholi abelandani so esikubonayo ukuthi abantu bajayele ukusebenza into abaningi bona labana bayenzenzini bangaholike labana yibo-ke futhi ababezisebenzi bezindama omama babathengisa amatematisi lanlani ezithedini zabo akulobunzima kibili.
Abanye bengathi laba abasebenzayo bangcono kulalaba abavele bengasebenzi, ikakhulu laba abanikwa ingxenye yomholo wabo.
Hayi, akule mehluko esibili ngoba ungathela nje khonokuyake kuthi obile kungcono kulalo muntu engaba ongaziyele ukuthi saka indana liphuma lisiyatshona uza kudlani ezothela ngapha umsebenzi njengo laphela kabi. Hayi mehluko ukhona kibili but sitonje umuntu osebenza njengoba kuyifanele ukuthi ngasebenza nawe kuthele kumele kuthele nawe ikhono lakho emelelele likhonayo ukuthi lakho ikhono lakho lisalivuna naye kodwa ungathethi umuntu vele angaphiwa ukonoko kuphiweyo yikho lokho umehluko. Hayi mehluko ukhona kibili ongasebenziyo nalesebenza athiwa ntidana hayi kule mehluko.
Kodwa bakhona abalokho beyithola imisebenzi njengeyama-contracts.
Komile komile sibili ukuthi ungabona-ke ungakhonza amadoda wonke ungabona izinto ekhweni kuli khona kabeyani khona kuyakuthengisela zedlulaenzaeaikonomik ethinto eyenzakalayo.
Njengenhlanganiso ye-ZCTU liyake libe lezi sebenzi ezibuya kini zicelwa ukuncediswa ukuthi zithole imali yabo kubaqhatshi, liyenelisa yini ukuthi libatholele limali?
Sasizama ukuvele khona nama yilelo ukuthi sasizancedisa kuleli bhati elibanceda kwethu sasiyathatha iprofit yekhampani maningi amakhampani avalayo sathatha iprofit yahle yavala mtokozi sekuzelesamelethi vela ncedi singathi zame senzekuphenze konokho vela kunantoiyendayo zezingathi kuthengisa iprofit yekhampani izisebenzi zingaphansi ngathi zikhangelelaabantu ee babhadale kuqala ama-creditors amabhenki landani ezasala ezathi izisebenzi eqinisekeleleukuthi hakonke sekuyenzeka lokho vele akulethilutho esebenzini so lingaze lwenzeni singaze kwathetha i-property siyathela amafufu nje kuvela okuningiamabhenki landani.
Lowo ngumnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU, sixoxelaye eseGweru. South umnumzana Abednego Pepe uthi indlala ihlasele ngamandla esigabeni sakhe, njalo uthi okudanisayo ukuthi akunalutho olukhanyayo lusenziwa nguhulumende ngalolu daba. Umnumzana Pepe uxoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Njengoba usazi indlala ivele ibhahile eZimbabwe, ithi ibhahile injalo-ke silohlupho lokuthi silohulumende ongananziyo ukuthi abantu bayalamba. Ngikhuluma kunjenje uhulumende uhamba ebamba abantu amehlo kule mali yezinara ebhadalwa ngabantu nxa bengena kuma toll gates eyiyo ke enikwa ama district wonke kanye lama local authorities amadolobho ukuthi balungise imigwaqo. Silungiseke umgwaqo enkayi ke iCouncil yenkayi imali eminikwe ilungisa umgwaqo enkayi yafaka ithara eGrove Point. Bathe sebebona ke abantu bezani ukuthi ke hayi kusetshenzeke kuhle ke ku constituency. Nampo ke sebethintsha ke kathe sebethethe ke ama grader bayafaka ke emgwaqweni babhizi bayagrader umgwaqo. Sebehamba beyengabantu ukuthi hayi khangelani nini siyalisebenzela. Umbuzo omkhulu ukuthi ke iminyaka ingu 36 bese embusweni imgwaqo isifa beyikhangele. Namhlanje sebengabuya bengabantu abathi balungisa imgwaqo abantu belamba kamba abantu badla umgwaqo na njalo umgwaqo wankona wathi usifa akade besembusweni wobani umgwaqo wankona usifa. Lokhu kuyathengisa ukuthi abantu bezano babonakani abantu ngabantu abangacabangiyo abantu abadla uthuli lomgwaqo ke kutshengisa ke ukuthi ke uhulumende wezano usehlulekile usedinga ukuthi abambe abantu amehlo engileqiniso lokuthi abantu benkayi kaso ziphukuphuku bakukhangele njalo bazayikhombisa ke izano nxa kufika u-2018 ukuthi hatshi bo lisidube okweminyaka engu-36 hambani ke liyephumula.
Uyayisola izano kodwa bona bazitshayela ihlombe njalo bayamphakamisa umgabe bathi yingwenya ophakamise kakhulu uZulu weZimbabwe nanku baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo abathi i-Million Man March lapha bazatshengisa khona usekelo lwabo kuye.
Uyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu okwenziwa izanu. Izanu uthe ikhampena ifuna ukuthi bayibisele kuhulumende bathi bazadala imisebenzi engu-2.2 million. Namhlanje ke bonaba abantwana kufanele ukuthi ngabe badalele imisebenzi yokusebenza kulokuthi babadalele imisebenzi yokuthi basebenze bahole izimali. Namhlanje babasebenzisa ke ukuthi babathwale besiyasekela ke ubaba kumbe ukhulu ole-92 years ukuthi enze into eyamehlula iminyaka engu-36. Njalo laba abantwana abasetshenziswa nje kufanana lo muntu osebenzisa amadonki akhe asesibayeni ukuthi nxa efuna ukuwabopha uyabopha ngesikhathi esifunayo, nxa efuna ukuwavalela njalo nxa ewabophile uyawakasa ngoswazi. So laba abantwana ke bayasetshenziswa ukuthi ke basetshenziswe ukusekela umgabe bengaphiwanga leyo msebenzi.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe, ummeli wenkayi South edalele ephalamende, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama onguNtungameli Nkomo. Lamhla ngisebhinga lapho engixoxa khona lo mgcini sihlalo weBhinga Rural District Council elilunga njalo le-MDCT, umnumzana Dube Mkombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mkombwe.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani nakwefetshe ngabo?
Hayi, siyaphila. Kunjani eBhinga?
Ah, eBhinga siyancengisa bhuru wami, njengobona kome kangaka akubuzwana sekupho kuvuka lomunye wehamba lapha yakhona. Asisakwazi ukukhuluma ngothiwa kulokhu udinga umsebenzi ngoba uyasola ukuthi uyawudinga ngaphi kodwa ukuziphilisa nje upasipo ukukhangelana lozambezi sibangisana lengwenya lemvubu lendlovu ukuthi abantwana abasakhulayo ungahamba eBhinga emini uyathola abantu abengumanquba bethwele inhlanzi abangakwazi ukubasengisela ubani nabanye abakhwanisa ukubaza bayabaza kodwa ukuthi abakubazayo bayakuthengisela ubani njengoba bakhiwa kona ngabasabonakani ko.
Abathi inhlanzi bazithengisa malini nxa bethe bathola abathengayo?
Baya bangathola abathengayo Nkomo ngokuthiyena indawo zankhona eBhinga Town laphana bayakwalisa ukuzithengisa nge-$2.50 nge-KG kodwa ungahamba lapha kobosimathelele kubo mjele chunga kona ngale Chibuyu i-dollar ye-KG ngoba bakatshana ngomgwaqo. Umgwaqo move wokwesabisayo ukuthi imoto esuka eChina ngeke ihambe kumgwaqo onjengalo.
Udaba lwendlala lumi njani lona khona ngapha?
Uthiwa ngesakini uthiwa umangoyo ulale ziko Nkomo. Kuyabheda bhuru wami ngoba indlala eseBhinga inkomo asakwanisa ukuthengwa isinkomo sithengwa nge-$50.
Abasakhulayo bezanu-PF baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo beveza usekelo lwabo kumongameli Mugabe abathi Million Man March. Othini ngalolu hlelo?
Ungalandela abantu abahlanyayo Nkomo kuyifuna abangakuthokozelela komgabe umuntu ole-92 years ukhulu onjengorobati kwinto abangakwenza sebaloywa abantwana mabona umntwana omatsheli izalo uyabeloyiwe uyabe ngakhwananga.
Utsho ngani?
ngoba aba ngoba singagakela sithenga isitolo esisodwa isikolo sihamba sisodwa ngoba kula sikolo seZanu kula sikolo seBisi kula sikolo seChurch wonke umuntu ishop esingenayo iye njalo amanzi sithenga kuzinwa sonke izesa sithenga kuzesa sonke imoto esizigadayo ziyafanana izikolo ziyafanana ungabona umuntu esithi uyathakazelela ukuthi ikwesaba nje ukuthi bangenzani ngoba ungayekela ukwenza njalo impilo yankulu yasakwazi ukuthi uyaphila usithini
kodwa bayatsho ukubana umgabe ubenzele izinto ezibukekayo kakhulu ezifana lomhlabathi
umhlabathi ye bangatsho njalo ngoba umhlabathi wankoni kubona kathesi umgabo wankona selandela amakhiwa awaxotayo sewalandela ezambia kungela sikafu ngabe ukuthi umhlabathi loba bayawusebenzisa ngabe kathesi ezimbabwe kayinandlala kodwa indlala ekhona yikho okutshela ukuthi umhlabathi wankona ukhona and ungakhangela sebe-rentisa umhlaba wankona kumakhiwa wona lawa abawaxotshayo kunzima mkombo
o ngabatshela wapha amazwi abanye abasakhulayo mkombo
ya engabatshela wona amazwi abasakhulayo ukuthi hhayi njengoba impi siyaliwa sathatha uzibuso ngo-1980 sekuinto esisele impi esisele so yombhobho sisele yephepha lempesele ukuthi abantwana babhalise ukuvota bathatha izitupha isikhathi sakhona befana ukuthi bayakhona kuvota srol ngo-2018 ngoba singayekelela abadala abadala sebakwanisa ukuthenga iinkomo zabo bakho izindlu zabo kodwa tinontanga yikubona zibangisana okuthiwa ngobaba besifa sibangisana insimbi yombheda ubaba aphumalayo esuke ebayini ngoba nginalutho kodwa nxakile izinto zami hhayi so mina ngizama ukuba kutaza ukuthi abantu babhalise ukuyavota ngoba njengoba ukhetho seluseduze selunukelele ubona ukuthi amabandla wonke azomba ngazo sengathi ayagijimagijima lapha lalapha sebento ezinkulu
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mkombo siyabonga
siyabonga mkombo ungasikhohlwa kusasa
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomgcini sihlalo wekhansili yebhinga njalo engowebandla le-MDCT umnumzana Dube Mukombwe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyibonge untungameli Nkomo estudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo ngesizweni umculo weqembu le-Man of Influence besithi kanye nawe
uthandaza nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe nkosi yami
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe nkosi yami
manihambe
Mangihambi mihla yonke
kanye nawe
nkosi
yami
angifune yami
ndlela
mayiphele intando
yami
mangihambe mina wonke kanye nawe nkosi yami
kanye nawe
Kanye nawe nkosi yami mangihambe mihla yonke kanye nawe nkosi
yami
angifisi yoni mfuyo ize kimi nkosi yami
ngicebile
ngicebile hela Nawo kimi nkosi
yami
angifisi yoni mfuyo ize kimi nkosi yami
ngicebile
hela kakhulu Nawo kimi nkosi yami
kanye nawe
Nkosi
yami
mangihambe mihla yonke
ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.